ukungahlangani kuhle kwenyama zangaphakathi ikakhulu ezisenkabeni lasensitha yabantwana abangabafana abakubiza ngokuthi yihernia yisimo abanye abantwana abazalwa belaso umzimba ukhangelelwe ukuba nxa befikisa iminyaka emihlanu uzilungisise wona wodwa kungela kudinga usizo lwabodokotela unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchasisa ngalesi simo sehernia kabanzi
Ye, kunzima ukuchasisa leli bala ngesintu kodwa ihernia kuyikutshengisela ukuthi inyama zangaphakathi ziyabe zingahlangananga kuhle ikakhulu inyama zenkabeni kumbe inyama zalaphakathi inguinal thina ezasenkabeni sithi yisibhono nxa kungahlangananga kuhle lokhu kwenzakala ekuzalweni komuntu inyama zangaphakathi ziyabe zingahlangananga kahle
uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ngokuya kwesikhathi nxa umntwana ekhula inyama lezi zilakho ukuthi zihlangane zodwa
ungahlangani kuhle kwezinyama lezo kudala i-weakness eyenza ukuthi amathumbu ngesinye isikhathi enkabeni angenani acine engasatholi igazi elaneleyo lokuphefumula okwaneleyo konke lokhu kudala ukuthi umuntu acine eselimazeka kakhulu kumpilakahle yakhe nxa bengabantwana abangabafana uzakhangela ukuthi ngasensitha kwakhe uyavuvuka nxa ekhala kuyakhukhumala ngesinye isikhathi kuyazilungisa kodwa kugcine kuvalekile kugcine sokuziphelela
kulabanye abavame ukuzama ukwelapha lesi simo ngemithi yesintu kodwa umongikazi Chuma uthi lokhu akwelapheki ngendlela zesintu kumele abantu baye esibhedlela bayethola usizo ngoba kuyinto eqondisekayo
lokhu-ke akula ngendlela okungalungiswa ngayo ngaphandle kokuthi umntwana ayenziwe i-operation i-operation eyenziwa umntwana esengaphezu kwe-5 years ngoba kukhangelelwa ukuthi ngeminyaka engu-5 kumele kube sokuvalile nxa kungavalwanga kumele ahanjiswe kubodokotela a-operate lowo mntwana
osakhulayo uproud Ndlovu uchaza ukuba wananzelela njani ukuba ulesimo sehernia
kwaqala kulumaluma okwamalanga amabili phezu kwensitha ngelanga lesithathu kwasekuvuka kuvuvukile kakhulu lami ngokumangala okukhulu ngasengisiya esibhedlela ukuthi ngiyebona odokotela then wasebengitshela ukuthi ngiphethwe ngumkhuhlane okuthiwa yi-inguinal hernia njalo lo mkhuhlane awelapheki ngezinto zesintu welapheka kuphela ngokuthi ungenziwe i-operation ngithanda ukukhuthaza bonke obaba labobhuti labantwana nje abangabafana ukuthi lawe ungazibona usuphethwe ngalowo mkhuhlane ungawufihli ungabi lenhloni ngawo lowo mkhuhlane uhambe uyedinga uncedo kubodokotela
kwesinye isikhathi abantu bayacabangela ukuthi lokhu kulakho ukubangela ukuswela inzalo inkosikazi Sihawukele Msimanga uthi umkakhe ubelayo ihernia kodwa wathola usizo njalo akuzange kubaphambanise ekutholeni inzalo
mina umkami wabanjwa ihernia ngo-2017 khonapho sasingela bantwana saba lokukhathazeka okukhulu lapho sibona umuntu evuvuka ensithi sisithi mhlawumbe kuza affect uthola kwethu abantwana kodwa wahamba esibhedlela waya-operato khathesi ngikhuluma nje si-right njalo awuzange ngisho kuke kuphambanise ukuthola kwethu abantwana ngoba sesilaye namuhla umfana
ihernia ingachazwa njengesimo sokungahlangani kuhle kwezinyama zangaphakathi komzimba ezingakhanyiyo kugcina kubangela ukuba amathumbu athilane kumbe umuntu engasenelisi ukuphefumula kuhle abezempilakahle bathi umntwana ulakho ukuthi azalwe enjalo ngezikhathi eziningi umzimba uyazilungisela wona wodwa inyama lezi zizihlanganele zodwa umntwana engakadlulisi iminyaka emihlanu kodwa nxa sethe wedlulisa iminyaka emihlanu ingcwethi zezempilakahle zicebisa abazali ukuba badinge usizo lwabodokotela ukuze baqondise lokhu ngokuhlinza umntwana bayaqonqosela abezempilakahle ukuba lokhu akwelapheki ngemithi yesintu kodwa kuyinto eqondisekayo njalo ephelayo nxa umuntu ethe waya esibhedlela kungakhathalekile ukuba seleminyaka emingaki yokuzalwa ngimele istudio 7 ngikobulawayo Ngubathabile Masuku.